kube lama clashes between amapholisa lama republic abanikazi bamakhombidi ukuthi basuke CBD nikhanya khona lokhu azange kuhambe kuhle labo basuke sithi bona angeke kwenze khona lokhu khangani but i-council igcinise sithi kungona bengabuyela but angikwazi kushiwe kwabe ne-communication breakdown njani abantu basebecala ukudubulwa khona lapho kuthole bejikijela amatshe ngamapholisa nala amatshe ebexosha abantu e-CBD abantu labana bathe bebona ukuthi amapholisa sebakhulela abantu labana basebeqalisa ukuthi bejika amatshe labo ukuthi bezivikile amatshe athe sebakhulela amapholisa basebeqala ukudubula-ke athink khona lapho nje kwasekusela ne-accident abantu laba khanya ngani ngabantu abebe-innocent ngoba omunye khanya ngani izendi ade zithengisela amazambane khonapho and then omunye khanya ngumuntu edengelani vele le-riot nale layo khanya adinga i-bystand manje ade zihambela khona lapho and then hhayi wasekusuka nje kwaba lo monakalo nje hhayi umuntu ongasekho emhlabeni.
Yes, uzokuthiwa-ke abantu bezama ukuthi bajikise iHarare Central Police Station kugcine ngani njalo zokuthiwa bebebhewula lezi moto zamapholisa lezi nje zixoshanisa abantu ezamapholisa
kusuke kwaba bizi kakhulu sizile abantu begijima lapha nalapha abantu besithi izimoto zamapholisa bayazitshisa abantu befuna ukutshaya amapholisa hhayi amapholisa lawo athi ngeke lize kuzibone lokhu bagijinyiswana sibize kwaba nzima.
Kodwa kuvame kanganani khona ukuthi kwenzakale kweleZimbabwe?
Abantu bamakhombi sibili bajwayele ukuthi uma kufika lento engahambelani labo bazivikele ngoba bona bazalani lokuthi bephiwe izinto njengokuthi inothise naleyo bephinde kuthiwa sukani-ACBD kungela-justification ukuthi labantu baphiwe inothise so ngabantu laba bajwayele ukuthi bengabona ngani izinto azihambi bazithathele imithetho bazishayele ezandleni zabo ngenxa yokuthi babibona ukuthi sometimes abantu okumele bebalwele maybe sometimes sithi i-government kumbe i-council omele abantu ayibameli so bakhethe ukuthi bagcine bezifakele umthetho ezandleni zabo bazibelwa ngoba bebona ukuthi akula muntu ongabalwele
ukuthi kambe ibutho kalisoze lingenele nxa kungaqhubekela phambili khonokho
ibutho labo belikhona khona lapho angikwazi ukuqiniso okungakanani but khanya ama-members ami nangekhona khona lapho kuma-clashes njengalawo so ngingazi ukuthi bona bebesenza ndima bani khona lapho
kujayelekile ukuthi ibutho libe khona eduzane khonapho selokho kwangena uhulumente omutsha
imidlalo okuba khona siyilethelakala izinuma roadblock siyilayo lokho kungene yona lo uhulumente omutsha bekuthole ukuthi izinto eziningi amapholisa ekhona lebutho labo likhona khona lapho eceleni.
Ye mase sikhangela-ke kusiya phambilini ubona ngazane udaba lolu ikhansili ye-Harare kumele lubambe njani wona ngombono wakho?
I-council ngibona nganinikele irole yabo ukuthi babe bona imediator phakathi kwabantu namapholisa because bona yibo abarong ngenxa yokuthi I think i-procedure yabo ayihambanga kuhle bona I think yibo kumele babone ukuthi khathe ezivele ngenye ukuthi kuyalungiseka ngoba sesikhuluma ngokuthi sekwenbiza imiphefumulo so futhi ngithi usakhulumeka kuzwane kuhle kuhle angazi sibili ngoba sesikhuluma ngemphefumulo esithuthekile
singathi-ke kwamanye amadolobho kume njani ngokuzokwakho
kubulawayo la kwezinye indawo hayi ngibona kusathile sibili ibulawayo layo baphiwe inothisi yokuthi amakhombi aphume but kulezi zindawo ezithiweyo sibili kukhanya ngani kuye kwaba lama-meeting ama-stakeholders labantu ama-drivers but hhayi khanya sibili kube lokuzwanana kuthe besuke mhlaka-1 March egodini lapho kuzabe kusathiwa khona.
Abathingi yini laba abatshayela amakhombi?
Kukhanya babene-meeting sibili babisibiza izikhalazo zabo sibili hhayi khanya ngabantu abebelokuzwanana but izikhalazo zabo zinganikha i-council hhayi ngabantu sibili abakhanya bethakazelela sibili ngoba yinto ye-development sibili naleyo ezalethi i-development kobulawayo.